So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Nkwenkwezi 2023 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwama-helicopter ukwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle eyenziweyo ukuthi kuthenge lezo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe nguhulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into eyenziwa nguhulumende, siyayisola noma ingazibenhle.
I-council yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi, kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indima endimi zesiNdebele.
Ngiyakhulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party, ekusho ukuthi thina vele lakhakathi ngeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwama-helicopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi ama-helicopter la ohlobo lwe-Kazan Unsat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu $10 million ngayinye. Kuthengwe ama-helicopter alichumi lasitshiyagalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle eyenziweyo ukuthi kuthenge lezo ndizamchina, ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu. Kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Abayenza ngani iZimbabwe abashiyo ngxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo. Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa yona iyi-2.5 ukuthi ngabe ngabantu okuthiwa abapatriotic, zindege ezintathu umuntu abe sedayivete imali yangukona. Kodwa kakudanisi ngoba sibonile abanye kathesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonokho kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama ambulance, izimoto ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga ama-helicopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho. Balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So sithethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi kathi ngathesofile ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landlani kodwa umuntu osuka enkaya umama ozithweleyo senkaya uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani sisibonile iaccident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudu wabo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baqhakathekisa kuphela lamadoda aphetha amandla.
Hello ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into eyenziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imizekeliso njengokuthi khathe soma ungakhuluma khona apha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke eyenziwa ngu hulumeni. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi angokukhona ama helicopter athwala abantu nxa besigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo ngohulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala akulanto enhle esifuni yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred siyazizonda thina njengabantu kasiziqakathe kisi futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokho olukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa so nxa sokwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube le michina ezaba khona kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemichina sizathola ukuthi uhulumeni uyakutshela ukuthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imchina ngendaba zezijezo zenotho ezikhona so izinto ezibuka khona nje zena ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yabakhona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yama helicopter le ikhanya ayisiyo uqobo kube indlela nje yokujontsha imali
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahlweni siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kuwukuthi bakhona abacabanga ukuthi bona bebengathola ama helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama helicopter chipileyo singalinika wona kodwa sebekhuluma kathesi ngokuthi ama helicopter la adurile ngoba sokuthe kwabakhona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asoze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho sesinjalo nje njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikansili yazama ehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla leZANU-PF. Ukansila Sinikiwe Mutanda ungumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikansili uthi okujanisayo ukuthi abantu laba sebegxile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
I-challenge eyinye sokusiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi kuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanje. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana izibi lezi kulidoti lo uba khona phosinyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ingakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo, baphomba ukucreate ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthose kuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even iduze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Ngezaba lama-programs awe-climate campaign kuzama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state umama uJudith Dlamini, saphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu, but at the end of the day kukhanya lokho sidinga one indawo ngodaba lonalolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalingelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelisa ukuthi siwugcine njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bagwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babanda yiloba yithi idoti engalungelanga abantu, and nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sithose amalanga engathathwanga. Kube nabanye abathengisa izithebo, kube nabanye abathengisa ini, udoti wonke wona lwana usuka angabi maybe kuhle kuyezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market evuliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayangafika befinyelele ukuthi bathengisele khona ngani. We're trying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sikhangelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini la not e-CBD. Sesingenxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu maningi, ngoba kathesi kunje sebechayisile, so kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye ngezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe ifamily to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda okaWard 10 eNtumbane, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi omunye waba ngumongameli weleMozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uqhamuke udlakela esigabeni seMguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labe ZANU PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kazi wamchuli buwa njani njandoki hayi basazi bo esitetero lokuzinokawule laba abantu bawumanayo lapha u president wokunuka umuntu ubizimabhala president wangathi president wobusa ilizwe ngenkani ongakhethwanga abantu wakhethwa ngubani u president wakhe lo othi ngu president sikhulumele kumbubi lapha president wakhethwa ngubani wazibeka yena wabekwa ngamasocha waphinde wabekwa ngabomalaba laba abangani bakhe labo chikupa kwayena umgalo kazange wakhethwa ngabantu waziveka ngokubula olobhala kurobha nkomo ibulala abantu ngegugurawundi akula president ezimbabwe izimbabwe izakhululeka mhlaba lo president ozakhethwa ngabantu manje akula president uyawusimvuruzela lo
salibonani kwistudio 7 nami hayi ngingulunga ngisetsholotsho ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we-studio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixophisane lezanisuku kusafonelwa na kusho ukuthi nje hhayi veleke ngilandele nje njalo nje kuze fika manje nami nje ngihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kuse ngathi ungaqhubeka njalo nje ukusethulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esizizwa nje ziphuma nje ebhodweni hayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi lize lime kanje nje lime bazondle nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseke kwaba khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi esephilela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota siwusapota thina abaningi ngayo yonke indlela ngisithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga
Hello Studio 7 ngiyabingelela nobingelelayo yonke umabutho isizalwane saseZimbabwe ngiloko ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mina ngokubona kwami ukhetho lwaseZimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident wethu Emmerson Tambo mnangako ungene laphana ngamandla ebukutho njalo iZANU PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle kokuthi ibilokho irika if umongameli wethu waseZimbabwe bekungumongameli oqotho bemele abambe i-term yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo efuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelana omkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli kusasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenze le-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka njalo le nto yabo gawule leyo lokhu bekufikele lokhu zena ububi abantu bathwele nzima ifika iZANU PF ikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Africa elama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU PF iZANU PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into nezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Salvani, kinesi yaza kona lesi zizwe ichalo zivunu was very lisho kuti la lizisa message ya bese chekele kahle ukuthi bantu nanga kuvadla thina maye tonje gold lina lidi akala tsala asizikazwa kahle sacela lisichazele kahle lifake labo lisende labo lizivule lisikwazi ukuthi nengoko yenu kuyingane lapha into eliyibonile lithi lina lapha nakula pro lisichaze ukuthi hayi vulela abantu bonke babona manje sifuna ukubona funa zivoti fa umhlale zilobe ayi vulani kustudio la kuvula izivule kuvule vulani kuthi cacale tshengise abantu ngingacheki isayidi khombana abantu qiniso studio umsebenzi we-studio 7 vulani into ezibonakalayo siyabona
studio 7 studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule ugawule maye esola umayere ma umayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle iZANU-PF namhlanje lokhe kubuse yena umnangakwa namhlanje sokulezi gigaba eziningi sibona izigigaba zokubulawa after ama-election sibona izigigaba zokuthi akuthonisiswa abantu beZANU-PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right batshontsha i-diamond batshontsha i-chrome left and right amacala ayesulwa awabo kodwa abo Job Sakala ayesulwa amacala sibonile abantu beZANU-PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa eChikurubi so into okhuluma ngayo yini othi wena umbuso kalona ungcono wawukuye usukhulumisana labo Tsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha waye abantu beZANU-PF banamanga waye benamanga bantu beZimbabwe ake livuleni amehlo ake nivuleni amehlo libone izinto ezimbi lingalaleli uJoseph labo gawule labo labo Malakhi Nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwami ma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho so sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso
salibonani basakazi we-studio 7 yalibingelela labalaleli ngithi balandele be-triple C asikhuthala nini linanzelele siyadobha ama-information lapha kumhlangano weZANU-PF abantu beZANU-PF bafuna ukuhlala imithi qoca abantu abathiwa bamele ukuthi bezojoyina i-triple C abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu hhayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina abakwazi ukuthi thina vele silabantu bethu kuZANU-PF I think uZiyembe Ziyembe ukukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla leZANU-PF seyifuna ukwenza ibhora msango iningi labo seliku-triple C hhayi ube ngaqambi imanga uZiyembe Ziyembe kanti esikhunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphumekile bafuna ukuthumba amalungu ethu so amalungu thina kula nto abazayithola ku-triple C bengaze bebiye bezojoyina i-triple C into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebiye kumarali akulanto ekhulunywa kumarali ku-triple C ungathi ungena igroup ye-triple C asozithola i-secret ungathi ungena i-meeting ye-triple C asozithola i-secret into oyithola kuphela yikuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote abantu bengaze bethi i-triple C kayikhampeni i-triple C kayikhampeni emathabeleni yes kuseseweek but emashonaland i-triple C simochi and ngimzwile futhi uZiyembe Ziyembe sithi khona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayele ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa bethola abantu abayi-5 kodwa beZANU-PF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition hayi la kuZANU-PF i-change iyafunakala kumele bebekwazi khonokho so abeZANU-PF abaqoqayo vele baphuzile thina sivele silabantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground akunanto abazava bayidopa ababuye laba beZANU-PF sibalindele kodwa kunanto abaphuma layo ku-triple C even 1 yabo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 okwa manje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
Ngonyaka ka-2003 ele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Nemva kweminyaka emithathu ele DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele DPRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali inhlanganiso zomhlaba ezigoqela i-United Nations le-European Union zethesa izijeziso zenotho ele-North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali
luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo LDPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama-sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Kuminyaka eyisithupha edluleyo LDPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela. Ekupheleni kwenyanga kaMabasa ugatsha lwe-Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million kulowo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalowo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQuinn Kuoming bangaphi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop, Wu Ho-yoe loSheng Hung-man. UWu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele-Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende we-DPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence uMnumzana Brian E. Nelson. Elimelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende we-DPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuyona lo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika, ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe-FBI edolobheni lapho ohlala khona.
Amanda Black ovela ke eMzansi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwama-helicopter kwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye, kodwa abanye bekwemukela. ikansili yabo bulawo ithi lokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabeza noPF. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande. Libe lempelasonto elithukela.